endabeni zethu namhlanje. Lokhu sithubuthele izizalwane zeZimbabwe leze-South Africa ngokwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe okubikwa ukuthi washaya intombazana ayithola ilabantwabakhe. Abasha bebandla le-MDCT batshengisela phandle kwamahhofisi eZimbabwe Electoral Commission besithi iZEC kumele iyekele ukudlelana lebandla elusayo. Abashayeli abangena kwele Zimbabwe sebencome iZimbabwe Revenue Authority isisebenzisa imitshina enceda ukuhlawulisa imota ezingena elizweni. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla siyaqhubekela phambili ngodaba lukankosikazi Grace Mugabe okuthiwa watshaya unkosazana Gabriela Engels wakwele South Africa. Sizalethulela ezemidlalo lohlelo Woza Woza Friday. Kulayitok namhla sixoxa ngodaba lukankosikazi Grace Mugabe okuthiwa watshaya unkosazana Gabriela Engels owamthola elabantu abakhe ehoteleni kwele South Africa eJohannesburg. Lithini ngodaba lolu? Thumelani imilayezo lwenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.